sakabana nabo kakhulu nento esingakavumelani ngayo, especially imaterial iphepha eloku ibhalot paper silibiza sithi ibhalot paper ngesikhiwa. Ngubani ozaliprinta lelo bhalot paper kumbe ngubani ozalenza lelo bhalot paper? Sasifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo paper liza kwenziwa ngubani, njalo ngubani nalo balifake ku-public for itender njengoba besenza amatende lakhonokho kuneke.
Kodwa khonokho asomzamo ongcono nje ukutshengisela ukuthi bangani bayazama.
Ungcono sibili umzamo mfowethu kithi wona lo abewenzayo ukubana babuye bafake yonke le nto iye kutender. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper into eyiyo esiqoqela abayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kuni. Nxa kuyikuthi isizalwane sezintopho kasivumelani lakho, njalo ama-political parties awavumelani lakho, i-parliament ikhona isavuliwe, ungahlala phansi kuvunyelwane. Ngiyakhumbula nje ukuthi kube kwehlule, kodwa kusitshengisa ukuthi nxa kwehlule e-parliament, njengoba ibandla elibusayo liyilo eliyi-majority e-parliament, yilo elivumela into ezinye, okungaba ukuthi siza kuya kwi-election singelasiqiniseko sokuthi leyo material ezabe siyisebenzisa yama-ballot paper izabe iyi-material engasoze ibe lobutsotsi.